aza khulume khonoko umongameli kuthi ukuthi ubephendula inkulumo ezithize ezisolayo usetholake inkundla yokuthi azigeze kumba zami ukuzihlambulula kulezo nkulumo ngenye imini ngizakhuluma ngesilungu wathi we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu, uhulumende i-executive, iparlamende i-legislature, i-judiciary lezi ebamba ezomthetho. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhuluma efolosi. Njalo mhlawumbe njoba lalo indoda yakomalaba ube phansi kwakhe ubezama ukuthi la umalaba athole isibindi lokukhupha inhloni ngalokho kwenzakalayo, kuthiwe kwakumelanga ukuthi abesemsebenzini inkundla yaphezulu ibisisithi hhayi kulungile akuphanyaniswanga lutho. Eqinisweni indaba ingavela iye emthethwandaba kuyabe kukhona okungaqondanga olokuthi umalaba wayekhethwe ngumongameli ukuthi aqhubeke esebenza isikhathi sesedlule, kutsho ukuthi kwakuvele kuyingxabano ukuthi kwazala nkomoni ngokunye uhulumende uyangenela sandla semfeni emacaleni ikakhululazi ombusazwe. Siyabonakala
ukungabe kulinyathelo elihle yini ukuthi amacala athethwe kusetshenziswa imitshina yebulenjini ama-computers lokunye ukwenzela ukwenqabela i-COVID-19.
Kambe nxa kuyakhulunywa ngamacala la ma-computer labo virtually labo bani bani bangaka bazakwenelisa khona lokho? Asithi umuntu adale icala esemakhaya khonale kube sothi hayi weke wena uzangehlala emzini wakumbe ngaphi sibe sikhuluma lawe ebulenjini, hayi kakusebenzi. Kanti angithi nxa kuthoniswa icala kakulalelwa amazwi wodwa, kuyakhangelwa lokuthi umzimba lobuso bomuntu ukuthini ngalokhu akukhulumayo. Njengoba sikhuluma khathesi kunje nje kakula muntu okwazi ukuthi sigqokeni kumbe sigezile umba sigezanga, kakukho emandleni abantu ukuthi bakubone lokho okuyinto nxa kusemthineni. Sengitsho labafundile abantu bafundile lezi zinto zethekhnoloji enjalo ziphambili kakhulu ebantwini abaningi. Njengoba ngisitshe ukucatha nje nge-COVID, kungani uhulumende lokhu afuna ukukwenza kuye kulungile kakula COVID? Nxa sekusenziwa okwabanye sekukhulunywa nge-COVID bebegijima indawana yonke le ngempela viki leyana kulungiswa lokhu kuthiwa ama-structures ezanu-PF. I-COVID yayivakatshile yini khonapho? Hayi, umongameli uvele eZambia ukhetho lwenziwa kule COVID kwafa bani? Angithi kwafa bona ababa bevele befile.
Uyavumela nalo mnumzana Chiwenga ukuthi ngempela uhulumende usebenza gadalala ukuthi imithetho yonke ihambelane lesisekelo esitsha somboso?
Hayi, vele angivumelani laye ngitsho. Hayi, angitsho yiphi imithetho akhuluma ngayo? Imithetho ethiwa ihambelana lesisekelo sombuso yile efuna ukufeza izifiso zakhe uhulumende lo kuthiwa i-executive. Abakwazi yikho lokhu ukuthi kuthiwe kungabi lo u-running mate ka-president, omama balingane labo baba, kwathinithini. Kodwa nxa sesibuya ekulungiseni imithetho eyiyo ethinta impilo zabantu kusawamalanga njenge-devolution, akulalutho. Bebekhuluma nje ukuthi bazikholisise ngoba ngabantu abakholisa uzizwa bekhuluma. Ubona nje ukuthi sona isisekelo sombuso sebesicutha-cutha nje bekhupha lokhu abantu kuyabaphambanisa ekubuseni bezama ukuthi bafake izigamba zalokhu abakufunayo.